Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Alamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesibili mhlaka 21 Ntulikazi 2020 ngupraxedis Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Ngombono wami bona ngani uhulumeni bekumele ethathe isinqumo sokuthi kena bekhulume lezakhamizi bezijele ukuthi sisuku stage bani se-lockdown sesidabe sivalile abazavunyelwa ukuya emsebenzini laba abalezincwadi zomsebenzi abayenza lokho esithi essential services.
Inani lasebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe selikhuphuke laya kwabazinkulungwane phose ezimbili 1713.
Lamhla sithole usizo oluvela ku-organizations ezimbili. Eyakuqala yi-Israel Chisa Foundation basiphe esingathi ngama-sanitizers lama-masks ancedisayo ku-PPE for abantu abasebenza ezempilakahle.
Ikansili yedolobho lakobulawayo ithole uncedo lwezipho zokusebenzisa ukumelana lomkhuhlane we-coronavirus. Ukukhuphuka kwenani labantu asebefunyanwe bele coronavirus kobulawayo kubikwa sokusethusa izakhamizi hatshi ezalelo dolobho kuphela kodwa lasemhlubulweni wonke nje kwemandebeleni. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Lokho likhansa inani lasebetholakale bele COVID-19 kwabangazake baphume eZimbabwe. Ekutshoneni kwelanga langumvulo bese kuhlolwe kwatholakala abantu abedlula ikhulu 102 belegciwane leli. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe kwabazinkulungwane phose ezimbili 1713. Inani lasebebulewe yi-COVID-19 elizweni sebengamashumi amabili lasithupha 26. Kuthi inani lasebehloliwe kubana bale COVID-19 lobahatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 103,291. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi phose ezilishumi lanhlanu 40,925,178. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 615,043. Abasinde kuwo beyizigidi phose ezizisitshiyagalolunye 8.9 million kubika abenhlanganiso eyeworldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisikhombisa 737,867. Labulala inkulungwane ezedlula ezilishumi lanhlanu 15,443. Kwasinda inkulungwane ezingamakhulu phose ezine 393,686 kubika abenhlanganiso eye-African Union. Izisebenzi ezifakathekileyo ekulwisaneni lomkhuhlane we-COVID-19 yizo zodwa esezivunyelwa ukungena enzikini yedolobho leHarare. Lokhu kubikwa kusenziwa ngenjongo yokwehlisa inani labantu abathelelana umkhuhlane we-coronavirus. Kodwa uZulu yena uthi lokhu kumele kwaziswe ngaphambilini, hashi ukuthi abantu baphunguvuka sokuthiwa abasamelanga bangene edolobheni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isimo besingamanga kuhle edolobheni leHarare namhlanje lapho abahamba ngezimota bebesalelwa ukungena enzikini yedolobho ngabezovikela betshelwa ukuba kufunakala abantu abenza umsebenzi oqakathekileyo kuphela. Okumangalisa abaningi kuba kakula imibiko ecacileyo ethulwe nguhulumende yokuthi sokubuyelwa na kuziqondiso ze-lockdown eziqinileyo loba lezo eziyekethisiweyo ezikade sezivumela inhlangothi ezithile zempilo ukuba zivule. Omunye walabo abalise ukungena edolobheni ngumnumzana ebhedzi munye na othi ubuyiselwe endlini kungenasizathu esicacayo.
Ngombono wami bona ngani uhulumeni bekumele ethathe isinqumo sokuthi kena bekhulume lezakhamizi bezijele ukuthi sisuku stage bani se-lockdown sesidabe sivalile abazavunyelwa ukuya emsebenzini laba abalezincwadi zomsebenzi abayenza lokho esithi essential services kube yinto eyaziwayo, hayi khona ukuthi izakhamizi ziyavuka zithi zemsebenzini as usual uthole sokuvalwa umgwaqo uthola incwadi as a surprise akulungakho ngoba ujengisela ukuthi uhulumende akaziniki isikhathi sokuthi akhulumisane labantu ukuze abantu bezwisise ukuthi sesifike kulesi stage sokuthi sesilocal down elizwe
bekulendwendwe zezimota emgwaqweni olubhekise edolobheni leHarare uvela koBulawayo uSamora Mashewu abaningi betshelwa ukuba incwadi abalazo kazisasebenzi ngoba iziqondo ze-lockdown sezifuna ukuqiniswa njalo isikhulumeli senhlanganiso lelo amalungelo oluntu e-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo uthi badane kakhulu ngesenzo sikahulumende lesi
ngepositeni leyo ethathwe nguhulumende namhlanje ukuthi abantu bathe bevuka bebona ukuthi bona kabasavunyelwa ukungena ku-Central Business District bebiselwa ezindlini zabo njalo lokhu sibona ukuthi yiku-reversa ama lockdown restrictions akhona okungekhoyo emthethweni esingathi ngesingisi oku-unofficial
esinye sakamuzwa seHarare umnumzana Mlungisi Dube uthi ukhulumende kumele akubeke sobala ukuba iziqondo ze-lockdown zime kusiba ngasiphi kulokushiya uZulu esebenzela evalweni
inqomo sikahulumende lamapholisa azokuba nabe ephendukise abantu ukuthi bengangeni e-CBD isinqumo esidanisayo kakhulu noma sinanzelele ukubana inano labantu abale corona liyaqhubeka lisiya phambili kodwa kuqakathekile ukuthi sibe lohulumende okwazi ukubana ekhulume izinto singabona amapholisa lamasosha sephonga ukuthi exosha abantu ukuthi bengangeni edolobheni lokhu kutshengisa ukubana sibuswa ngabantu abanganakiyo abantu abangakwazi ukuthi bekhulumisane labantu
ingcitshi ecumluna ezombusazo omnumzana Mlindelo Mancitshana uthi uhulumende kazisiseki ukuba ulwisana lokumemetheka kwe-COVID-19 loba ukutshengisela ukuqoqwa ngabamabandla aphikisayo ekupheleni kwenyanga
lokhu kungabe kuyinto etshengisa ukudonselana phakathi kwabo abadala phezulu khonale ukuthi kulabanye ababengelani lakho ukuthi abantu inqobo belandela imithetho abayinikwayo ukuthi hayi maintain social distancing fakana amamaski enu lisanitize izandla kube labanye abesabayo ukuthi njengoba usuku loliyana phela loluqanje u-31 ukuthi soluyafika abantu abahle baqalisa ukutshengiselwa ukuthi ukuhamba-hamba vele asisakufuni so kungabe sokuyizinto ezimbili lapha ezilwiswayo ukuthi kungabe kulwiswa wona umkhuhlane we-corona lowo kodwa kubuye njalo kulwiswa yena u-31 lowo
imizamo yokuthola imibiko kusikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Poyat yehlule ngoba ucingo lwakhe belungangeni kodwa imibiko ekhitshwe yintatheli zindaba zeze-TN News iveza ukuba umongameli uzakwazisa ilizwe kusikhatshana esilandelayo ukuba wenza cebo bani ngeziqondo ze-lockdown inani labantu asebefunyane bele-coronavirus eHarare seliphose lifike abangamakhulu amahlanu 489 asebesinde kuleli gcikwane sebengamashumi ayisikhombisa lasithupha 76 kuthi labo asebebulewe sebefika ku-80 ngokubona ukuqanza kwenani labantu asebebanjwe le-COVID-19 elizweni jikelele abantu bathi babona uhulumende egcinisa iziqondiso zokuzama ukuvimba ukuthelelwana lula kwale gcikwane njengalokhu okwenziwe namhlanje edolobheni leHarare lapho abantu abakade beyaliswa ukungena enzikini yedolobho ngabezomvikela besithi kufuneka izisebenzi eziqakathekileyo kuphela ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu
lokhu sekudaba lunye olwe-COVID-19 lamhlanje ikansili yedolobho lakoBulawayo ithole uncedo lwezipho zokusebenzisa ekumelaneni lo mkhuhlane lo ezivele enhlanganisweni e-Ezra Jesus Banda Foundation le-Rise and Shine Institution abahlala bephathisa uBulawayo lo mkhuhlane lokhe uqalileyo uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba
isikhulumi sekhansili yakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngezipho abazithole lamhlanje
Lamhla sithole usizo oluvela ku-organizations ezimbili eyakuqala yi-Ezra Chisa Foundation basiphe esingathi ngama-sanitizers lama-masks ancedisayo ku-PPE i-protective personal equipment for abantu abasebenza ezempilakahle siyananzelela ukuthi njengedolobho abantu omongikazi yibo abaku-frontline ukusincedisa ukuvikela i-COVID so izinto ezinjenge sanitizers lama masks siyadingakala kakhulu. Siyabonga idonation le ngoba izasincedisa kakhulu ukuthi sivikelise umkhuhlane lo ukuthi umemetheke obulawayo. Esikunanzelelayo futhi sibe leyinye ukuthiwa ngu-Rise and Shine initiative esincedise ngama-pillows. I-Rise and Shine labo baku-diaspora ngabantu abajayele ukubuya besiphathisa babuya kudala kumbe kusalesikhathi basipha ingubo, amashiti lama-pillow cases. So lamhlade beletha ama-pillow angu-30. Siyabonga kakhulu ngoba siyananzelela ukuthi abantu abaningi ngathesi siyagula, abanye sebe inamba yabantu abagulayo asebethole bele COVID siyiqanza. So abanye basebefisa ukuthi kufanele ukuthi befakwe ezibhedlela. So siyathemba ukuthi usizo olunjengalolu luyancedisa ukuthi indawo yethu, isibhedlela sethu, i-Thorne Grove iyenelise ukuthi iyamukele abantu nxa bebuya.
Inani lababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 lokhu liqansa okwethusayo edolobheni lakobulawayo eliyilo eselikhokhela ukuba lenani eliphezulu elizweni jikelele labantu asebethe babanjwa lumkhuhlane lokulahlekelwa ngumphefumulo. Kusiyatshona ilanga izolo, inani labantu asebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 kobulawayo besebengamakhulu edlula amahlanu 525, sekubhubhe abantu abangamashumi amabili, kusile abedlula amachumi ayisificaminwembili 88, ukuthi abedlula amakhulu amane 425 lokhe bephathekile. Ezweni kulabantu abaphose befike inkulungwane ezimbili 1713 abaphethwe i-COVID-19, njalo inani leli lilakho ukuqansa ngoba abantu sebethelelana ezweni ngesiqubu esethusayo mihla ngemihla. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukukhuphuka kwenani labantu asebefunyanwa bele-coronavirus kobulawayo kubikwa sokusethusa izakhamizi hatshi ezalelo dolobho kuphela kodwa lesihlubulweni wonke nje weMandebeleni. UNkosazana Perseverance Nyathi owenhlanganiso eyabulawayo Progressive Residents Association yena ukhala ngokuziphatha kwabantu basemalokitshini ngendlela abaphila ngayo beminyezelene njalo bengalandeli iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19. Lokhu kuphume kungxoxo ayenze lo Mike Hobe we-Studio 7.
Kuyasihlupha kakhulu, kuyasikhathaza kakhulu ukubana ngabe mhlawumbe uhulumende kakhulu ku-side le-health ngabe bangena even emalokishini ba-educate kakhulu kaze abantu banika ama-awareness campaigns ukwenzela ukuthi abantu babe lolwazi kakhulu. Yebo yebalala ulwazi kodwa kufanele kuhlale kugcizelelwa ulwazi lolwana lungena lujule ebantwini ngoba siyakhangele kakhulu emalokishini abantu bahamba bengagqokanga amamaski bayabuthana endaweni eziningi. So siyacela siyagcizelela njalo ukubana ngabe uhulumende uyangenela bangene emalokishini ba-educate abantu ngalo mkhuhlane.
Manyathi, siyezwa ingcwethi kwezempilakahle zisithi umkhuhlane lo usumemetheka ebantwini ngendlela emangalisayo ikakhulukazi kobulawayo kanye laseHarare. Njengenhlanganiso likuthatha njani lokho
udaba lolu lwe-COVID-19 njengezakhamizi zakobulawayo ikakhulu ontanga? Liyasihlupha kakhulukazi ngoba emalokishini akulama testing centers omhlawumbe sithi ke sibone omongikazi behamba betesta abantu njenga esasike sikubone kuneighboring country yethu lapha eSouth Africa ukuthi sasibone sibelomongikazi bengena emalokishini betesta abantu kobulawayo, hayi asikakubone. Njalo siyacela ukubana ngabe kule mzamo eyenziwayo ukubana kungenwe kuma emalokishini ngoba emalokishini lakhona yikho lapho abantu abahlangana khona emagrosa, akulabo social distance lapho kukhiwa khona amanzi nxa abantu bethatha amabhawuza abantu baminyene. So siyafisa ukubana abe-health bafike babone okwenzakalayo emalokishini.
Ubona ngani uhlelo lwe-lockdown luyasiza ekuvikeleni kokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus kobulawayo na?
Uhlelo lwe-lockdown yebo yeluhle liyaredusa ukuthi abantu bangathathelani umkhuhlane bangaphanani umkhuhlane lowo, kodwa siyananzelela ukuthi impilo ephilwa ngabantu baseZimbabwe baphila imisebenzi yezandla. Abantu bangahlala lakho ezindlini bayadlani, akula ma-social grants ukuthi abantu bancediswe ekuphileni ngokudla, i-general life nje. Ngakho ke uhlelo lwe lockdown yebo le liyancedise ekunciphiseni izinga kodwa libe lidale futhi ukuhlupheka phakathi kwabantu
abantu gobulawayo bayahlonipha na umthetho obekwe ngohulumende okhuthaza uzulu ukuthi ahlale ezindlini njalo agqoke ama mask bayenze lokho okuthiwa yi social distancing kanye lokugeza izandla kusetshenziswa amanzi kanye lesepa noma ukusebenzisa i hand sanitizer bayakwenza khonoko na
abantu bakobulawayo edolobheni nxa behamba hamba nje besenza imisebenzi yabo etshiyeneyo bayawuhlonipha umthetho weyothi wokugqoka ama mask we social distance siyasinanzelele ikakhulu kuma supermarkets ezitolo uhlupho luse lockdown ukugeza izandla kuluhlupho kakhulu ngoba sananzelele ukuthi amanzi awaphuma ezimpompini kulamalanga ngakho ke khona lapho yikho kulohlupho kakhulu bengifisa ukugcizelela ukubana endabeni yama mask ontanga abaningi abasebenzi sananzelele ukuthi bayancediswa lapha abahlala khona ngakho besicela besifisa ukubana mhlawumbe ngabe bakhona amakhampani angasincedisa ngokuthola amamaski sibanikeze ontanga babe lawo amamaski othi hhayi nxa umuntu ethe waba le-3 le-4 hhayi uyakwanisa ukuthini awatshintshi ngoba sananzeke ukuthi lapho esihamba khona ontanga iba baba-affected uzothola ukuthi amamaski abo angcolile bayaphindaphinda amamaski uzothola ukuthi umuntu uyabe le-1 besicela besifisa ukubana sithole amamaski sibanike ontanga
lo ngunkosazana Perseverance Nyathi owenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association obexoxa lo Mike Hobe we Studio 7 ecingweni ekobulawayo
yebo mthakazo omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhla ntambama lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus sizakhuluma njalo ngomkankaso wokukhuthaza uzulu ukuthi atshengisele ezitaladeni phezu kokudilika komnotho mhlaka 31 kulinyanga sigxile kakhulu kudaba lwenkohlakalo elizweni mthakazo omuhle asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama lilami uMike Hobe
Ukhumbule ukufutelana phakathi kwamapolisa lamagqwetha entatheli izindaba uHopewell Chimono emzini wakhe eHarare lapho efuna ukuthatha eminye yemichina yakhe yokusebenzisa esithi adinga ubufakazi ecaleni alibotshelwe izolo ngalanga linye kubotshwa omunye wabakhokheli bomkhankaso wokuqoqa ukutshengisela kukaZulu ekupheleni kwayona le inyanga kantulikazi ongumkhokheli njalo welinye lamabandla aphikisayo umnumzana Jacob Ngarivume umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba
amagqwetha akhe athi imitshina le ngayikho bubufakazi owalethwa ngamapolisa obukusearch warrant ebeyisetshenziswa ngamapolisa lokhu kubika kwenza amapolisa agijimela emthethwandaba kamantshi ukuyathola enye incwadi ebapha ilungelo lokuthatha amakhamera akhe omsebenzi ngobufakazi abakade bekudinga amapolisa abikwa ebelayo incwadi esearch warrant abayiphiwe ngumantshi uJudith Daruvinga kodwa ibe ingabaphi imvumo yokuthatha amakhamera akade esefuna ukuwathatha khona okuyalwe ngamagqwetha kaChingono awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights unkosikazi Beatrice Mthethwa nomnumzana Douglas Cotard umantshi ubikwa ephe amapolisa imvumo ebavumela ukuyadingiswa ngobufakazi emzini womkhokheli weTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume yena obotshwe izolo ababili laba behlisa icala lokwephula umthetho ngokuthuthuzela abantu ukuba bahlamukele uhulumende kodwa bona bayalilandula leli cala isikhulumeli sabeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Gumbirayi Mafunda uthi amapholisa amathathu alele elinde indlu kaChingono ngesikhathi esikhulume noMafunda amapholisa la abikwa ebengakaphenduki lenye incwadi esearch warrant eyokuthi baqhubekele phambili bedinga ubufakazi kumbe ukuthatha imitshina yamakhamera isikhulume samapholisa u-assistant commissioner Ponya tukutshele Studio 7 ukuba amapholisa kawana mazwi abangawatsho ngodaba lolu ngaphandle kwabawakhiphe izolo unyathi uthi njalo akanalwazi lokuba amapholisa ayekhwathaza endlini kaChingono loNgarivume esithi kakho ehhovisini yakhe kodwa uMafunda yena okhulumele Studio 7 esemzini kaChingono ngesikhathi amapholisa ayidingisisa ngalolu daba uthi uChingono loNgarivume bakhangele ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa njalo bazalala ezandleni zamapholisa bevalelwe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiwumlondolozi Ndlovu
ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane
ukuthethwa kwecala eletheswa owaye ngumongameli weSudan umnumzana Omar al-Bashir labanye bakhe uqalisile ngolwesibili njalo icala alethesayo ngelokugenqula uhulumende esebenzisa ibutho aze athole umbuso ngomnyaka ka-1989. EleBrazil liqalisile ukusebenzisa ijekiseni enja namuhla evela kwele China yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ngokuhlaba abantu abavume ukwenziwa lokho ama-volunteers.
Kwamanje wathi ngidedele ku-Chris Gandhi esethulela udaba oluphathelene lezomnotho.
Amabhizimusi amancane kunye lozulu ophila ngokuthengisa ezitaladeni usethwele nzima ngokuvalwa kwelizwe phansi kwezibopho zokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kwesatshelwa ukuthi amabhizimusi amancane amaningi kawasoze enelise ukuvuka lanxa kungavulwa ilizwe njalo. Ingcwethi kwezomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi phose ingxenye yamabhizimusi wonke aselizweni amancane izahle ithabalale.
Amabhizinisi amancane vele bona baphila ngokuhamba-hamba kwabantu ngesiphithiphithi sabantu. Nxa bengaphumeleli ukuthi bahoge abantu bezibathengela lo bengazi bavake nje okwevike yodwa izinto ziyaphambaniseka. Okwakhathe singibona ngathi mina abaningi bakhona singathi ngesikhiwa i-50% kabasoze baphumelele ukubuyela kubhizinesi ngoba ungazinanzelele ukuthi impahla zabo bazazithenga ngani ngoba baye bevele sebesebenzisile imali yabo ama-savings abo i-working capital. Kuzafana ukuthi kudingwe indlela zokuthi amabhenki babasukumise ngoba ukuphenduka sibili emsikeni ovulekileyo abasuzebaphumelele ukuphenduka.
Lokhu kugcizelelwe ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Imithetho efakwayo ukuncedisa ukuvikela i-COVID-19 i-coronavirus isisetshenziswa kuzinto zombangazwe. Imithetho le ayisasebenzi kuhle. Imithetho esisetshenziswa entweni zombangazwe yilabo abayibo abaphatha intambo zikahulumente okwamanje. Njalo singananzela futhi ukuthi singakhipha thina izihlobo iziningi labangani bangamnangakho ku-Reserve Bank kungancedisa sibili ukuthi imali yethu ibe lesisindo. Njalo singakhayela ukuthi imali ephuma ku-Reserve Bank nxa isiye ebantwini mayibe yimali ehamba ebantwini abasebenzayo, hathi lokhu esesikubonile ukuthi imali ye-Reserve Bank ihamba ebanganini be-ZANU-P F, abantu abayi-ZANU-P F abangasebenziyo abangasobe beyibisele futhi khonokho kuwisa ilizwe, kuwisa amabhizinisi amancane. Mbona ngani khonokho singakwenza singakunanza ukungathuthukisa amabhizinisi njalo ukuphinde kuthuthukise ilizwe lethu.
Siyakunanzelela amabhizinisi nje wonke akhayo ngathi adonsa nzima, kodwa ke kuthi amabhizinisi amakhulu anganeno, amabhizinisi esikhanya so esabela sibili kakhulu ngamabhizinisi amancane ngoba kukhanya ngathi amaningi azabhazalala phansi ngesisu ngoba ungananzelela ukuthi aselesikhathi amanye engawopharethi aselezinyanga amanye esebenza kodwa ke engasebenzi ngendlela ephakemeyo. So ngase kunanzelela lapha sibona sibili ukuthi mhlana le imithetho ye-lockdown isima kumbi phela abaningi abaphizemancane bazehluleka ukuthi basukume futhi. So osokufanele kwenzakale ukuthi besikhangele ukuthi uhulumende uselomlando omkhulu ukuthi avikele ukuthabala kwamabhizinisi amancane ngokuthi ahlalise ukuthi aqoqe imali, kube le mali ezafakwa eceleni ibe khona ukuthi incedise la mabhizinisi amancane ngoba siyakunanzela ukuthi sicoka kanje kathe siyeza ukuthi uhulumende izikhulu zikahulumende liye kube 2008 baniyani inkakade yezimali ngendaba yokuthi kuhambe kuzama ukuthi kuyelinywa indaba lezi zama-farms kunye okuningi-ningi ama-US dollars ayisabekayo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa oyisikhulumeli njalo sebandla le-MTC Alliance kobulawayo uthi ukungasetshenziswa kuhle kwemali kahulumende yikho okuzabangela ukuthi amabhizimusi amancane angasavuki. Ekuqaleni kwehlelo lokuvimba igcikwane le-coronavirus, uhulumende wayethe uzaphathisa amabhizimusi amancane kunye labaphila ngokuzithengisela ezitaladeni, kodwa lolu ncedo aluzanga ngemfanelo ngoba iningi alukatholi lutho. Kodwa uNgwenya uthi uhulumende kaphathisanga ngalutho.
Ngize uMonica Mchangwa isithi yena kulaba abangamakhulu amabili abancediweyo, kodwa uyabona ukuthi abantu bezanu-PF baya bekukhuluma kuphela. Uncedo lwakhona olubuya ngama-bond imali abayithembisayo ngo-March yayiyimali eyayihambelana lokungamsika wakukhona. Khathi singazi unikeze umuntu i-10,000 i-bond kayincedi lutho ngoba aphumelele ukuthenga. Angikholi ukuthi kuliqiniso ukuthi kulamabhizinisi ancedwayo. Lokhu phongukukhuluma nje kuphela, angizange ngibone nje ebulenji khonapho abantu bekhuluma bebabaza ukuthi banikwe imali yokuba nceda ukuthi baphume lapha endaweni embi. Lokhu asiqiniso.
Umphathi ntambo wezamabhizimusi amancane uNkosikazi Sithembiso Nyoni wayethe kuzasungulwa isikhwama sokuphathisa amabhizimusi amancane, kodwa udubo yikuthi abamabhizimusi amancane la bathi abazi ukuthi imali yakhona ifinyelelwa njani. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC nguChris Gande.
Izakhamizi zamhlobulweni weMandebeleni zikhala ezimajonsi ngokuqansa kwentengo yempahla ezitolo osekudale ukuba abantu baphile nzima ngaphansi kwesimo esiselizweni sokulwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Iningi labezitolo labalandeli iziqondiso zikahulumende zokuthi intengo yempahla kumele ibuyele lapho eyayikhona ngombimbitho ngoba isiqanise ukwedlulisa amalawulo kungelasizathu. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Emizameni yokumelana lokuqansa kwentengo yempahla ezitolo eZimbabwe, umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi wethule umlayo kunyanga ezimbili ezedluleyo esithi intengo yakho konke okwaqansayo yehliswe ibuyele kuleyo eyayikhona ngombimbitho kusungula uhlelo olwe-lockdown emizameni yokumelana le-COVID-19. Kodwa abanini bhizimusi kabasinanzanga lesi siqondiso, intengo yempahla ihlala ikhuphuka isikhathi sonke. UNkosikazi Jane Mlalazi wakobulawayo ukhala ngobunzima osobudalwe yilesi simo.
Khangelanini intengo ngalesi sikhathi kuthiwe kule lockdown. Intengo emashopu ikhuphukile okumangalisayo. Kambe khonoku kusisa ngapi makhosikazi? Singenza njani kuza sifikisa ngapi lezimuli? Asilayo imali kuvaliwe emsebenzini abantu kabasebenzi. Singenze njani kuphilwa njani bomama abaqhakathekileyo kangaka?
Osakhulayo wakobulawayo uNkosazana Nozipho Moyo laye usole ukuqansa kwentengo emavinkilini okungelasimemezelo.
Indaba le yokuthi intengo sezikhwela kungabikwa kusithwalisa nzima njengezakhamizi, sikhangela ukuthi sabe sibhajethile. Nxa yona le government ingaboni ukuqatheka kwangikhona ngoba nozasinakekela.
Khulumise bandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa laye usole ukukhuphuka kwentengo yempahla samahlayana. Umcebisi wezemikhankaso enhlanganisweni yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi kumele uhulumende akhulumisane labamabhizimusi ngodaba lwentengo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxidus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.